izakhamizi zithi kungaba yingozi enkulu ngemithi efana le-mercury esetshenziswa lapho kubanjwa egolide ilakho ukugelezela edamu le-Nexen okuyilo abalithembileyo esigabeni sentolo. Eminye imizi ngumango ongaba ngaphansi kwekhilomitha elilodwa kusukela kulumtshina. Unkosikazi Leaflet Ndlovu uthi izifuyo zabo zilakho ukutshabalala.
Izifuyo zinotha khulu ngamazwi okuwatsha ukugeza abantu bethatha khona okwakho sesokufaka isitampa lapha apho zabanzimezakhamuzi lakhe njengalapho kwehamayini amanzi asasekomasanakho khona lana wanzi ageleze velele amanzi futhi makhwampha kuzagcina sekusenzakala khonokho amanzi ekusengena yitha umuthi lana abawufaka ugcina amanzi sebaba engasawatheki ngasanakheki ngasasebenziseki esiyingozi esiyihlabelayo.
Umnumzana Themba Nyoni esine isakhamuzi sentolo njalo kuphila ngokwemba igolide sithi umtshina lo uqakathekile emsebenzini wabo kodwa usendaweni engafanelanga.
Ngabe singaphansi kwemakhaya singabi phezulu ngapha kulamashofu esizane kulamaledamu yezifuyo kuyazokubangela umotoro nxa kusukuma umoya umotoro uyasukuma usuke uzoafektha kulamashofu esizane.
Ukhansila kwakho umnumzana Jethro Moyo uthi udaba lwesitampa lufikile endlebeni zakhe.
Kazithokozi ukubana isitampa seduze nedamu lakhonaizifuyo zabo balokwesabela ukubana isidasi ezokusuka kusiyentini la izabe isiyawela emanzini njalo izabe isiyawela emakhitshini abo njengobana vele kuyimizi kutshela yikho kunqaneka kwezakhamizi.
Imbiko esiyithole iveza ukuthi lesi sitampa kasiyakhiwanga ngokusemthethweni ngoba singabhaliswanga ngokugatsha olubona ngokunakekelwa kwezemvelo olwe-Environmental Management Agency i-EMA. Imizamo exoxa lomnikazi wesitampa iyehlule njalo izakhamizi zithi kazikwazi ukuthi ngowangaphi. Imithetho yezokwenjiwa kwamatshe aligugubuleli inikeza amandla amakhulu kulaba bembayo osekudala ukuthi kube ingxabano phambilini phakathi kwezakhamizi labembayo. Inhlanganiso yamazwe omhlaba e-World Health Organization ikhuthaza uzulu ukuthenga nathi amanzi ahlangana lemithi efana le-mercury ngoba elakho ukuhlutshwa izifuba ngokuya kwesikhathi. Kusenjalo abesifazane abesigabeni seSwambene ku-Ward 4 eMzingwane sebesungule uhlelo lokugaya ukudla kwezifuyo abakuthengisayo ukuze baziphilise le muli zabo. Unkosikazi Thembi Mlilo olilunga leVusanani Feeds uthi basebenzisa izihlahla zeganga ukugaya lokhu kudla.
Sithike siyakwanisa ukuthi siqobe incwadi zabo izihlahla zomuhle zogabhameva umbondo ithethane umphafa zonke izihlahla eziganga siyaquma amaphisa abemancane sesihlehla esigaweni sesigaya sesichazo ebesiyihlanganisa-ke ifemilo siyasihlanganisa abantwana ababhalisiweyo bezihlahla lezi lamahlanga leziku siyajayela i-institute yethu leyi ihamba kakhulu siyanelisa ukuseva abalimi abangu-350.
Unkosikazi Sibangiso phakathi uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengabomama empilweni zabo.
Ngiyathile isiphala sami ngithengile amafethala izami okuthi ngilile emasimini ngizuza ukudla kwabantwana ngibhadalele abantwana esikoleni ngabuya njalo ngenza akwaba kuningi vele ngiyangazuza imali siyadla ekhaya njengoba ngithengele ukuthi akesi izinto ezithengwayo zonke vele zifuna imali so uzoswela ithukele usweleni kodwa nxa ngisebenza lapha ngiyathola okuncane okokuziphilisa.
Bonanzo ilanga lamalungelo abesifazane kuyona le viki kule nkuthazo yokuthi basukumele phezulu ukuze bakuthole amathuba alinganayo ngalesi sikhathi kule gciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseMzingwane ngu-Albert Ncube.